udaba lekodini ama-members ethu asemuvile ngemva kokuvumelana indawo zokuthi sebetshintshelwa ngapha. So besibahlalisa, sibasuse ezindaweni zabo lezi ade bekizo, sibahambisa kwezidizanda lapho kuzaba le mthobo.
Manje lapho asebekhona bathi kule bhizimusi yini, kumbe kufana lalaphana esake sezwa kudala befuna ukususwa ukuthi bathi bona indawo abakhethelwa khona ingani kayila bhizimusi?
Inye sokukhutshwe khona imthova lindlela sosesizabuyela futhi sibabekani kwama-license okumuva ukuthi sibonisane ukuthi singenza njani, ngoba lapha okunye kwezinye indawo abahambise khona abanjiswe khona akulamali, njalo kwezinye indawo zangikhona kule congestion babuthene kakhulu. So zindawo lezo sokumele ukuthi konkona sikhulumisane lo-municipality.
Manje abekho yini abaqinisa amakhanda bala belokhu bethengisela duze legodini?
Hayi, bakhona nje bakhona abanye abalokhu bengakanikwa indawo eziqondileyo, kodwa uhlupho yikuba nxa abantu bengasagadeli laphana ibhizinisi vele kayisekho.
Kodwa-ke lina libona njani udaba lona lolu? Libona ungani i-City Council yathatha yini inyathelo elilungileyo, yaqala yakhulumisana lani ingakadingi indawo zonezo?
Yayiqale ingakhulumisananga lathi nxa babedweba izindawo zangikhona, kodwa sithe sisalile njengenhlanganiso, yikho lapho baqala khona ukuthi bakhulumisane lathi. So sisalile njengenhlanganiso, ezindawo sizalile sibili, ngoba ade zingazindawo ikade ngasuza indawo ezi-right for ama-members ethu. Njengoba sitsho ukuthi khona lapho bakhuphe khona imjova, xa bengaqhubeka bengazange bake bakukhangele khonokho, kutsho ukuthi kuzawuba lohlupho lokuthi khona ake endaweni ezikhondileyo lapho kule mali khona.
Manje lapho ababasekhona zikhona yini izambuzi?
Kwezinye indawo bacelile kuma-private properties izindawo zokuba zisebenziswe khona. Yona i-council iza kubhadala amanzi, ibhadala iy'ndleko ezithize kwenzele ukuthi khona kube lama-toilets. Inye njalo hhayi kakula,